uhlelo luke lwama lumiswa yiZanu PF sebesifuna ukuthi baqalise butho ukuthi bakhangele izinto ezikhona. Kokwakathesi ke umsebenzi usuqalile njalo nje wadumile. Esisukwenza kathesi silungiselela i-second or third quarter conference eziza kubalayo. Ngokunjalo ke kathesi bevumile ukuthi i-draft kayihambe iye ku-second stakeholders conference. Ama-subcommittees ethu ahlalile, sihlalile namhla ama-subcommittees ethu amabili. Akusasa siyahlala, kuyahlala i-subcommittee. Then kusasa ke i-select committee isihlala ke isithola ama-reports avela kuma-subcommittees. Lokusenzwa amalungiselelo e-all stakeholders conference ukuthi umsebenzi.
Umhlangano lo uzaba nini owe-all stakeholders conference?
Abona kuthi kuthatha kuhle kusasa sesihlangene njenge-select committee. Lapho uzaphuma khona kodwa amboni ukuthi uzabakhatshana. Ngibona ngani uzabaseduzane ngoba okwavele sokumisile yikho khona okunje ukuthi izalo PF yasukayo yangani ngifuna ukudurisela uhlelo emuva. Kodwa kungayisiko lokho ngabe ngenxa mhlawumbe vele sesibhujile kulelo hlelo. Neqiniso imuli yeZimbabwe ilindele ukuthi i-constitution le izofika kibo ibe njalo sesesiqedile i-all stakeholders conference le. Kuvele kuma-senior civil kakhulu xa kwasabala eZimbabwe kwezithize. Entweni ezinjengezimali nani ukuthi kumsebenzi uqhubekele phambili. But angiboni ukuthi kuzathatha isikhathi. Ngibona ngani kungamaviki nje ngemva kwamaviki amathathu singaba la i-all stakeholders conference. Ngiyalinganisa nje kuphela sena.
Sizwa kuthiwa kule ngxaki kulolu hlelo ubona ingani umhlangano lo uzaqhubeka kuhle njalo le mali yokuqhuba yenela.
Emalini angiboni ukuthi imali ingaba lohlupho ngoba sihle. Abantu bevele sincedisa ama-donors lana nawo ale azasincedisa lo hulumende laye uvele uzachipa ini ngemali ezithize. But engikukhangelayo ukuthi siya phambili ngani njengoba nje iZanu PF vile kungani idonisele emuva ngoba kathi into sifunakala iZanu PF sifuna le-national report njalo sebefuna njalo lokuthi engxenye kakhulu kukhangelwe indlela esayisebenzisayo laphana ehlelweni lolu ukuthi kukhangelwe izinto ezikhona ezavela ebantwini eziku-national report bekhangela kakhulu i-quantitative i-method liyana as compared to i-qualitative method. So ngibona ngani kulaphana sokusiyafika ku-stakeholders conference singazuthi njengoba abantu adeyo lama-caucuses kuma-parties abo ukuthi bathi kumele kukhutshwe njani umsebenzi lo. Kodwa nginananzelela ukuthi ngineqiniso kuzaba nobunye ubunzima phambili ngani lapho esiya khona.